umbono wakhe nxa kuyiwo lona lo okuthi eZimbabwe kumele ukuthi siye kuZimbabwean dollar. Mina ngiyavumelana laye ngoba phela simphe umsebenzi lo thina ukuthi khona zami ukuthi asilungisele umkhonomi wethu. And kakho omunye umuntu engimbona sibile qualified mina nje ukwenza i-research yami engiyenzileyo. Ngayo umthuli Ncube ukuthi engasikhipha kulolu dube sikilo ngombono wakhe yena sibili le research esengiyibalile lokho akuthoyo kuyabe ku-right sibili ngoba i-bond siyayibona ukuthi ekuqaliseni yaqala kuthiwa i-bond notice afanana kanye equivalence yayo le US dollar kodwa sesiyibonile phela kathesi i-bond ukuthi it's almost 1:2 kathesi lapha kuma-black market yabo
ye kodwa nxa sikhangela ke kulabantu abanye abathi bayisaba ukuthi idollar liphenduke eZimbabwe ngoba bakhumbula imali yana babeyithola ngamabhara leya ukungathi nangakhonokho
kwelikho khonokho engikutshoyo ukuthi uyabona ukuwa-adjusta vele from one economic condition usiya kweyinye kuza letha ubuhlungu sivile kodwa into esingayaziyo leyo ukuthi kuzaba yibuhlungu yini kumele sithembele kuye umnumzana umthuli Ncube ukuthi njengoba izinto lezi yena wazifundela engiyingcwethi kizo ukuthi yonke nje into angabe ezama ukuthi ayirecommende ukuthi khona sizame ukuthi siphume kulolu dube esikilo kumele sizame ukuthi simsekele you know ayikhona ukuthi sibe simphikisa ngani thina ithi ngcwethi kuzo into ze-economy lezi uyabona mnumzana Duzi.